Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 25 kuzibandlela 2021 ngontungamile inkomo endabeni zethu
ukuxolisa kuka Nick Mangwana kangibonzi singathi ku enough ngoba akuthiloyo kudiliza isimo samadokotela eZimbabwe ku international world.
Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uxolisile kubo dokotela namuhla phezu kwamazwi yakhe okuthi kulabanye odokotela abazonda ibandla lezano PF abangaba bebulala iziphathamandla zikahulumende ngabomo ezibhedlela.
Indosakusa iyinhlangano layo esakhasayo ngezezimali ayikabi lazo izimali ikuthembele ekuthini abantu kabahlangane bazenzile.
Kule qula lezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa eselisungule umkhankaso wokudinga usizo lwesiphangiphangi olwezibane zokukhanyisa esibhedlela seChitachawa eCholocho. Idolobho leHarare lilokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu ababanjwa iCOVID-19. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Idolobho leHarare lilokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu ababanjwa umkhuhlane weCOVID-19. Izolo kuphela kuba nje abantu abedlula ikhulu lengxenye 157 phakathi kwabangamakhulu edlula amathathu 313 abatholakale belomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebehlolwe batholakala bele coronavirus laya kunkulungwane ezedlula amachumi amathathu lanye 31,320. Asebesilile bona sebezinkulungwane ezedlula amachumi amabili lambili 22,250. Ezwekazi leAfrika iCOVID-19 ihlasele abantu abayizigidi ezedlula ezintathu 3.4 million. Ibulale njalo inkulungwane ezingamachumi edlula 85,278. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilikhulu 99.3 million ababanjwe umkhuhlane lo. Asebefile bona sebengu 2.1 million. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uxolisile kubo dokotela namuhla phezu kwamazwi yakhe okuthi kulabanye odokotela abazonda iziphathamandla zezano PF abangaba bebulala iziphathamandla zikahulumende ezibhedlela ngabomo kulandela ukubhubha kwezinengi zazo ngomkhuhlane weCOVID-19 ngeviki edluleyo. Umangwana wethule amazwi la enkundleni yeTwitter izolo. Amazwi la asolwe kakhulu zinhlanganiso zabezempilakahle kanye leyamagqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kumbiko awethu lenamuhla uMangwana ucele uxolo esithi ubengajonganga ukuhlambaza odokotela. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukuxolisa kuka Nick Mangwana kangibonzi singathi ku enough ngoba akuthiloyo kudiliza isimo samadokotela eZimbabwe international world. Ngiyabangcolisa ngoba wonke umuntu olalele istatement sika Nick Mangwana, even lezakhamizi zeZimbabwe ziyabe zicabanga ukuthi izihlobo zabo zifile bezingagoluthi zingafa. Kuyagcwaliseka ukuthi okutshengisa amadokotela eZimbabwe abulala. So ngibona ngazathi ukuthi iyaxolisa akwenelanga. Alubana ube ngumuntu in a normal country ube kuzithe resign. Lilizwe bani elizehluleka ukuthi linikeze isekelo ebantwini balo esingathi kade singamabutho alo okulwisana lomkhuhlane lo. Ngenhlalo yethu ilizwe lethu libunjwe kabi ngoba sihlala silwisana laye wonke umuntu. Labo abale political power babona wonke umuntu isichaka sabo, kabahloniphi bantu, kabazitshela ukuthi abanye abantu labo they are saving the nation. So ngibona ngizathi konoku yikho omangwana uma bekhuluma bekukhulume angani ilizwe ngelabo. Kudilize reputation yamadokotela, odokotela beZimbabwe kuyenza even outside the world bebonakale njengabantu vele abangafanelanga ukuthi benjani be-attend to abantu.
Ungathi amazwi la abalomthelela bani kubodokotela abayibo abahamba phambili kumpi yokulwisa i-coronavirus?
Atshengisa ukuthi yena ucabanga ukuthi abantu abaqakathekileyo ngabantu bezanu, impilo yabo yokuthi bona bazithatha bazenza abamangalisayo. Akazwisisi ukuthi ukufa kwabantu kubangelwe ngumbusazwe omubi, abathethe imali yelizwe ba-investa outside the country behluleke ukuthi be-raise imoral yamadokotela, sebethi sola abantu abangalacala. Bona bakufunde ukuthi kusukela namhlanje baselizweni leli bangamaZimbabweans, investment yabo kayibe la, kayimprove health, kayimprove amaroads, ngani ukuthi babe bethenga izinto ezimangalisayo ngaphandle kwelizwe, betshontsha imali yelizwe beyikhambisa ngaphandle kwelizwe.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusazwe. Kusenjalo ugatsha lwendaba zasekhaya olwe-Home Affairs lwethule umbiko lusola abantu abethula imbiko yamanga ngokubhubha kumbe ukugula kweziphathamandla zikahulumende ngomkhuhlane we-COVID-19. Ugatsha lolu luthe ingamanga impiko eke yaphuma enkundleni zokuxhumana isithi iziphathamandla zeZANU-PF ezibalisa umnumzana Patrick Chinamasa, uMike Nyambuya loVictor Matemadanda bafile. Luthe njalo kungamanga ukuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthwalelwe kwele China egula, kanye lokuthi umnumzana Kembo Mohati laye uphethwe i-COVID-19. Unobhala kulolu gatsha u-Aaron Nepera uthe abantu kumele batshiyane lamanga anje. Sixoxele siphathamandla seZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Mina ngithanda ukuthi ngithi kuqala ngincedise kutheni nxa esexolisile, ngoba lwana ubungumbono wakhe kanti ungasombono kahulumende, kanti ungasombono weZANU-PF, umbono ubungumbono wakhe obu ulahlekile. Yebo phela umuntu uyalahleka, hayi ulahlekeke ube lahleke ngendlela engayisiyo. Ngokunjalo ngithanda ukuthi lami ngigcizelele ekuxoliseni amadokotela kakhulu ukuthi uMangwana ube vele phambanisile ngakukhulumileyo, yikho esexolisa kathesi. Uyananzelela la uyazibona ukuthi ubephambanisile. Yebo phela amadokotela ngesikhathi esinzima sekangaka besenza umsebenzi onzima kangaka, benikela impilo zabo, bezimisela ukuthi bafe njengabantu abalwelilizwe leli ukuthi balikhulule, basempini yokulwisana le-corona, kabadeserve ukuthi bathukwe ngale indlela abathukwe ngayo. Kulihlazo ke kakhulu kuhulumende, kube lihlazo kuhulumende kakhulu njengomangwana nje esisebenzi sikahulumende. Kodwa-ke ngithanda ukuthi ngithi kumadokotela sibili, amadokotela ethu, hayi bakithi siyaxolisa kakhulu madokotela, ngiyamxolisela futhi lalo umfoti ngokulahleka kade kwenzile. Amadokotela amsebenzi abawenzileyo abawenzayo mkhulu kakhulu esikhathini esinzima kangaka. Siyawunanzelela umsebenzi omuhle madokotela liwenzayo ukunikela izimpilo zenu. Lokho kunjengalokhu akukho.
Uhulumende usola njalo abantu athi bethula impiko yamanga ngokuthi uzibani ufile nge-COVID, uzibani uyagula. Ungathini ngalokho?
kuyikulahleka kwabantu ukuthi bagijime besiya ukuthi ubani sefile, ubani lo sefile, ubani sefile. Kube kanti kulendlela eqondileyo ikakhulu nxa kuyiziphatha amandla zikahulumende, uhulumende ngiyobikayo ngendlela eqondileyo kulama channels aqondileyo alandelwayo umuntu nxa esefile. Ubani lobani wonke wonke nje ngapha ngugijima nje ubani sefile kumbuse sibhedlela ubone umuntu sefile ubani sefile hachi.
Umnumzana Believe Kaule ngoye bandla lezano PF. Uhulumende lezinye inhlangothi kwezempila kahle bakhuthazwa ukuthi baqhube imikhankaso yokusabalalisa ulwazi lwemfundo phezu komkhuhlane we-COVID-19. UMavis Gama uyalandisa.
Linkuthazo iza ngesikhathi liqhubeka liqonga inani labatholakala bele COVID-19 kunje sebesedlula inkulungwane 1005 asebelahlekelwe yimiphefumulo selokhu waqhamukayo lomkhuhlane. Uzulu uthi okunye kokubangela lesi simo yikusilela kolwazi kuzulu efisa ngabe kuqhutshwa imikhankaso eqinileyo esabalalisa lolo lwazi njengalokho kwakusenziwa ngesikhathi uzulu efundiswa phezu kwengozi yokuya emacansini mahlayana ukusabalala kwegciwane le-HIV lomkhuhlane wengculaza. Umfundisi Wison Dutch webandla le-United Evangelical Church uthi kunengi uhulumende angakwenza ukufundisa uzulu, hatshi ukuthumela abakubutho lamapholisa njenga loko okukhona.
Izamnuti anzi COVID task force azibatsirizo.
Akuncedi lokhweli ukuthi i-COVID task force ngcono liyehlala ngekhaya ngoba kusize likwenzayo. Okusizayo ukubona bezempilakahle indawana yonke kudingwa isepa efakwa emaphepheni kunikezwa uzulu kanye lamaphetshana ale mfundiso abantu besiyazifundela. Bazwisise ukuqakatheka kwakho lokhu okulotshiweyo. Abantu baqale ukuzilondoloza bona bodwa hatshi ukulondolozwa ngombhobho.
Kodwa uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukusabalalisa imibiko phezu kwe-COVID-19 lengozi ekhona ma umuntu engasazivikelanga. Lokhu kulandiswa kabanzi ngudokotela Agnes Mahomva okhokhela uhlangothi lukahulumende olulisana lokumemetheka kwegciwane le-COVID-19 olwe-National Response to COVID-19 Pandemic in Zimbabwe.
You must adhere to all the recommended preventative measures such as wearing of...
Kumele liqhubeke lizilandela lezo kondiso ezabekwayo ukubalisa ukugqoka ama-mask ngendlela eyiyo, ukugeza izandla ngamanzi ahlanzekileyo umuntu esebenzisa isepa kanye lokungathintani mahlayana. Lokhu yikho okumele kulandelwe sikhathi sonke. Le yiyo indlela yesibanga saphezulu kwezokuzilondoloza kulo mkhuhlane.
This recent surge.
Umnumzana Belo Sibanda isakhamuzi saseHarare ukhuthaza uhulumende ukuba alalele amacebo kaZulu.
Njengenhlala yenza uhulumende wenza ntando. Nangu ke le nani labantu selikhuphukile abantu ababanjwa yi-COVID. Alokhu akulunganga sibili. I-government imele ike ilalele ukukhulunywa ngabantu.
Uzulu uthi kasikho isidingo sokutshayisa abantu ngamasotsha kumbe ugcwalisa amapholisa emigwaqweni. Okudingakalayo yimfundiso eyanelayo njengalokho okwakusenziwa ngesikhathi kuqhutshwa imikhankaso phezu kwegciwane le-HIV kanye lomkhuhlane wengculaza. Bathi njalo kuyadingakala umuntu onjengowaye ngumphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko umnumzana Jonathan Moyo owanelisa ukwenza uzulu athakazelele udaba lokwebiwa komhlabathi lanxa ekuqaleni wayengakuthakazeleli kulandela indlela imikhankaso eyayisenziwa ngayo ngaleso sikhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kulequla lezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa eselisungule umkhankaso wokudinga usizo lwesiphangiphangi olwezibane zokukhanyisa esibhedlela seChitachawa eCholocho. Kubika uThuso Khumalo.
Abezimbabwe laba bangamalungu enhlanganiso ye-Indosakusa Cholocho Community Development bathi isimo esesibhedlela se-Chitachawa sibi kakhulu kakhulu kulabo abadinga usizo lokwelatshwa ebusuku. Umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Indosakusa umnumzana Jaffet Ndlovu uthi bacela uncedo lwaloba yiluphi uhlobo lwezinto zokukhanyisa olungasetshenziswa isibhedlela lesi.
Indosakusa iyinhlangano layo esakhasayo ngezezimali, ayikabi lazo izimali, ithembele ekuthini aba bantu kabahlangane bazenzile. Ngezinye indlela Indosakusa ithi sisonke sizakulungisa. Ngicabanga ukuthi namhlanje ngingabhabhulisa omunye umntwana kulesi slogane sithi thina vukuzenzile.
Lesi sibhedlela sakhiwe nyakenye ku-18 eCholocho kasikaze sibe lamagesi. Isikhathi sonke umongikazi walesi sibhedlela ubekhanyisa ngekhandlela loba ifoni yakhe. Kodwa ke ukwanda kwemikhuhlane lokumemetheka kwe-coronavirus sekusenza kube nzima ukusebenza. Umongikazi kulesi sibhedlela unkosikazi Gwede uthi uthwala nzima nxa eselapha abantu ebusuku.
Saba le kesi sathunga umuntu obusuku obegcwaziwe, sasingela candle langile foni, but ifoni yankona yabe lomlilo omlutshwana. Umlilo waphela, ngagcina sengilayitha ama-papers ukuthi ngiqedise ukuthunga i-patient. Even amafoni yethu ukuthi sikwanise ukucharger in case of emergency, ukuthi siyabe sikwanise ukuthi sifonele sidinge i-ambulance nxa ifoni ingela mlilo. That means even ukufonela mangakasakwazi ukufona.
Esinye sezakhamizi zakule indawo esingathandanga ukuvezwa igama sithi ukusweleka kwezibani zokukhanyisa ufaka impilo zabantu engozini.
Singacela nxa ukuthi liyabe likwanisa ukuthi lingasincedisa izinto ezinjengamalayithi. Ngaba kumbe kuyisola bese kutholakala ibattery elikhulu sithole ukukhanya lapha esibhedlela lebusuku, sithole ukuncedisa kwenzela ukuthi isola emini izakwanisa ukucharger ntambama kwanza ukuthi amalayithi sebenzise ibattery light.
Umgcinihlalo wekomiti encedisa lesi sibhedlela umnumzana Shadrack Dube uthi ukusweleka kwezibani lokhu kuphazamisa kakhulu lesi sibhedlela njengoba sisetshenziswa ngabantu bezigaba eziningi ezigoqela iMabhele, iSandawana, iMhlatshwa, iKalane, iNsedlwini, iNkalange leChayane.
Emergency cases anjengokuthi nxa umuntu engagula ebusuku clinical lamalights not even a single light ukuthi bamu-attenda njani le mithi bayidinge njani kusebusuku. Yikho sicela abangasincedayo ama-lighting system loba ngamasola abe lama-battery akuthi athone thatha umlilo emini ukuthi besebenzise ntambama eclinic eChitachawa clinic.
Inhlanganiso ye-Indosakusa ikhuthaza abafisa ukuncedisa ukuthi bathintane namalunga ayo kwele South Africa loba lo mongikazi walesi sibhedlela khonale eChitachawa ukuze kungabi le mphefumulo elahlekayo kulesi sibhedlela ngenxa yokusweleka kwesibane. Linhlanganiso ibivele isiqalisile ukusiza lesi sibhedlela ngezitulo ezingama-40 zokuhlala izigulane. Ifuna njalo ukudingela lesi sibhedlela imibheda ezenza kube lula ukuthi izigulane ezingenelisi ukubuyela kaya zilale khona ngesikhathi ziselatshwa. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Kulive talk namuhla sikhangela ukuqonga kwenani lababulawa yiCOVID-19 kanye labatholakala belomkhuhlane lo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Umongameli Joe Biden wakwele Melika ukhangelelwe ukusayina isiqondiso sokwalela ukungena kwabangasibo zizalwane zeMelika elizweni abayabe bethekelele emazweni agoqela ele South Africa. Ucho isiphathamandla sogatsha lwezempilakahle kuleli lizwe. Osomabhizimusi abanothe okwamagama ukwedlula abanye bonke emhlabeni jikelele abanjengoJeff Bezos wenkampani ethengisa ebulenjini e-Amazon, lo Elon Musk wenkampani yezimota ezithengwa izinothi e-Tesla babonakale besengeza inotho yabo ngalesi sikhathi umhlaba uhlaselwe yi-COVID-19. Inani lasebebulewe ingozi yesavunguzane esizele zulu eliningi esetropical storm Eloise echaye emhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Africa seledlula abantu abalishumi lambili, abayisithupha babo bengabe Mozambique. Abantu beGhana lokhu ibeduduzana kusikhumbuzo sikamuyi uJerry Rawlings owaba ngumongameli walelo lizwe kusukisela ngomnyaka ka-1981 kusiya ngo-2001. URawlings olesidumbu esilaliswe e-Accra International Conference Center ubhubhele mhlaka-12 Lwezi ngomnyaka odluleyo esele minyaka engamashumi edlula ayisikhombisa 73 esamele ukungcwatshwa mhlaka-27 Zibandlela.
Inani lababulawa yi-COVID-19 kanye lababanjwa lomkhuhlane liya liqansa nsuku ngensuku elizweni. Kubhubhe abantu phose abangamakhulu amathathu 291 kuviki ephelileyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abezempilakahle bathi uhlobo olutsha lobhubhane lwe-coronavirus luyamemetheka ngesiqubu esethusayo, kungakho inani lababanjwa kanye labakhulelwa ngolubhubhane lolu liqonga. Laloba kunjalo, umkhuhlane lo ukhanya ubulala abesilisa ukwedlula abesifazane. Umqondisi wesibhedlela sempilo, uDokotela Solwayo Ngwenya, uchasisa ngalokho.
Ukhanya inqaku ukhanyelwa lapha abantu abashonayo, kushona kakhulu obaba, omama hayi kabashoni njengabobaba. Lokhu kwenziwa ukuthi obaba ngabantu abazibona bona beqinile kakhulu. Yikho njalo bayangabantu abahambayo kakhulu ezindaweni eziningi. Besuka benjalo nxa sebegula basabuyi njalo ezibhedlela masinyane sebephuza ukube ezibhedlela.
Abanye abezempilakahle bachaze ukuba uma uZulu engaqhubeka engalandeli iziqondiso zokwehlisa ukumemetheka kobhubhane lolu, inani labathinteka yilo lilakho ukuqhubeka likhuphuka. UDokotela Beke Ndlovu uthi kukhanya uhlobo olutsha lwe-corona luze ngolaka lonyaka kulolwanyaka enye.
So we seem to have an increase in the number of deaths of coronavirus.
Sikhanya silamanani aphezulu abantu abakhulela ligciwane le-COVID-19 ngesikhathi segagasi lesibili esikulo. Lokhu kungenxa yokuthi sicabangela ukuthi uhlobo lolu olutsha lwavela e-South Africa. Uhlobo lolu lumemetheka ngesiqubu esikhulu njalo okwakhathesi sithelelana emphakathini. Uhlobo lolu olutsha lona alubukhali kodwa lumemetheka kakhulu, okutsho ukuthi abantu abaningi baba sengozini yokuthi engawubamba bakhulele lo mkhuhlane.
It's now spreading among us and increasing the number of people who then develop ama symptoms and then may develop ama complication.
UDokotela Rogers Magiko uvumelane loDokotela Ndlovu ukubana leligcikwane elisha limemetheka masinya kulelanyakenye, njalo lesi simo silakho ukuqhubeka sisiba sibi ngesiqubu esikhulu emavikini azayo.
Esikwazi ukuthi umhlobo lo omutsha uyathelelwana kakhulu kalula nje ukwedlula emanye amavariant akadisilawo ngemuva. Kungenzakala inxa yokuthelelwana lula lokhu ukuthi emalangeni umba amaviki alandelayo siyale lokhu silama cases ahayi bayithi ukuthi sesiku-lockdown.
Ukhansila Sikhululekile Moyo owedolobheni lakoBulawayo uthi abantu bengakhulumisana ngokufa kodwa bengaze babuthana ngoba lokhu kubafaka engozini yokubanjwa ligcikwane leli lula.
Ukufa kukhona. Eminyakeni edluleyo besingakuboni njengalokhu kukhona khathesi. Ngakho-ke engikukhuthazayo ikuthi siyananzelela ukuthi izimfa ziningi zikhona, sivumeni ukuthi umkhuhlane we-coronavirus lawo ukhona njalo uyathelelwana, sesithelelana so.
UMnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo weBulawayo Residents Association ku-Executive Council, ukhuthaze izakhamizi ukuba zinqande abantwana ukuze bengaze bathatha imikhuhlane egoqela i-COVID begcine bethelela abadala ngekhaya.
Njengabantu abahlali izakhamizi lapha koBulawayo, siyakhumbuzana ukuthi singadeleli umkhuhlane lo we-coronavirus ukhona and uyahlasela njalo uyabulala. Labantwana bethu asibanqandeni, siyabona abantwana bayaphumala babedlala phandle. Abantwana sibafaka engozini impilo zabo banabambele umkhuhlane besibuye besiphathele futhi ezindlini.
Sekubhubhe inkokheli zikahulumende ezine ebezibanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Owaqala ukubhubha ngowayengumphathintambo wezokulima, uMnumzana Perence Shiri, walandelwa ngowayengumphathintambo wesabelo seManicaland, unkosikazi Ellen Gwaradzimba, uLieutenant Major General Sibusiso Moyo, obengumphathintambo obekhangele ngokudlelana kweleZimbabwe lamanye amazwe, ube yisiphathamandla sikahulumende sesithathu ukubulawa yi-COVID-19, kuthi uMnumzana Joel Bigimatiza, obephethe uhlangothi lokuthwala kwempahla, ube ngowesine obulewe lubhubhane lolu. Ezinye inkokheli ezikhulelwe yilo mkhuhlane zigoqela unduna Mashaya Mombe, umnumzana Khombo Moyana, owaba ngusibalukhulu wakuqala ilizwe lithola uzibuse webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe, kanye lomnumzana Enias Chikwedere owake wakhangela uhlangothi lwezemfundo kuhulumende. Isibhedlela sekhansile yakobulawayo eseThorn Grove siqale ukwamukela izigulane ze-COVID-19 ngale impelaviki esanda kwedlula. Lokhu kuchazwe ngudokotela Edwin Sibanda, umqondisi wogatsha lwezempilakahle ekhansilini yakobulawayo, yena owenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa walobela iStudio 7 i-email. Ugcizelele ukuthi ngesikhathi ilizwe likhangele ukukhuphuka kwenani labantu ababulawa yikorona, idolobha lilokhe lilendawo eyaneleyo eyokungcwaba abantu, ethi uhlupho olukhona ngolokudoda kwamanzi eluveve symmetry osokuphambanisa ukugejwa kwamangcwaba. Ngimele Studio 7 yikobulawayo, ngingukathabile Masuku.
Kwezemidlalo lidanise abalandeli iqembu lomdlalo wenguqu elimela iZimbabwe elama Warriors ngokuphelelwa ngumphako lingazange lithole ngitsho lomklomelo owodwa kumncintiswano weChan. Kubika uJoseph Njanji.
Umlandeli omdlalo wenguqu Washington Sibanda uthi kuyadanisa ukuba iqembu leZimbabwe liphenduke umthatshuza kwele Cameroon, njalo uthi umlando ubeka emahlombe enkokheli yeqembu.
Singakhangela indlela esidlale ngayo kulo mncintiswano, ubonise emgceke ukubana sihambe kulo mncintiswano singazilolonganga njalo singazilungiselelanga okubanzi. Kuyinto elusizi njalo eveza ukubana sisemuva njengelizwe emdlalweni wenguqu. Kuthi okunye singakhangela nje indlela umqeqeshi akademisa ngayo amabhiza enkundleni. Kuthi imbuzo emningi kubana abanye abadlali abakade bedlale kuhle emdlalweni wokuqala bakhanya bengasatholi ithuba lokubana badlale imidlalo elandelayo. So kungaba ngokunye nje okubalungele ukubana iqembu lesizwe lingatholi lutho libuye lilengisa izandla lisuka khona le Cameroon.
Intatheli zindaba yezemidlalo uNation Kokwara laye usole kakhulu umqeqeshi weqembu lama-Warriors uDraft Golo Karusich esithi kwehlulekile ukuqhuba umsebenzi awuqhatshelweyo.
Hayi, badlale kubi kakhulu njalo babengakhanyi ukuthi bafuna ukwenzani kumbe bafuna ukudlala njani, okutshengisela njalo ukuthi noma i-team selection yayingekho nhle bayenzana nabantu abahlangana khona ngale Cameroon. So ngokubona kwami mina, hayi umqeqeshi yena ngokwakhe hayi kaboni lutho sibili, hayi impuphuthe. Yebo ngumuntu ongaba esuka esilungwini kwabamhlophe, kodwa hayi nxa sikhuluma kwezenguqu ngendlela okudla adle atshengisa abadlali bedlala ngayo, hayi ngibona kafanelanga khona ukuthi ebe umqeqeshi wona owelizwe kumbe oweqembu sibili ku-Premier League.
Iqembu leZimbabwe liphuthe imidlalo yalokusibaya sika Group A lisemsileni wengalane lingela ngisho lowodwa umklomelo emdlalweni walo wokuqala, linqotshwe nge-1 kanyangele Cameroon, kwathi kwesibili litshaywe nge-3-1 ngele Burkina Faso, kwase kusithi kwesithathu linqotshwe nge-1 kanya liqembu leMali. Iqembu leMali yilo eliphutshe lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo isikhombisa, kusithi ele Cameroon liqedile lisendaweni yesibili lile miklomelo emihlanu. Limpumela itsho ukuba iqembu leMali kanye lele Cameroon yiyo asedlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano, ikanti ele Zimbabwe kanye lele Burkina Faso eliphutshe lisendaweni yesithathu lemiklomelo emine asephindela emuva. Ngimele iStudio 7 ngokobulawayo, nguJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Sikhangele ebezihamba phambili. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uxolisile kubo dokotela phezu kwamazwi akhe okuthi kulabanye odokotela abazonda iZANU-PF abangaba bebulala iziphathamandla zikahulumende ezibhedlela ngabomo. Kulequla lesizalwane seZimbabwe seSouth Africa eselisungule umkhankaso wokudinga usizo lwesiphangiphangi lwezibane zokukhanyisa esibhedlela seChitachawa eCholocho. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.